Mnumzana Maridadi uveze lokhu ngesikhathi sethula umbiko wakhe phezu kwesimo sokutholiswa ulwazi oludingakalayo emhlanganweni oqoqwe ngabe Media Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, obusenzelwa ePandari Lodge eHarare, lapho iziphathamandla ezivele unhlangothi ezehlukeneyo zitshengise ukukhathazeka phezu kobunzima abahlangana labo lapho befuna. Le ngebalisa owe Access to Information Protection of Private Act, Public Order Security Act, POSA, Law Broadcasting Services Act, BSA, elethemba ukuba le kuza kuba yiyona ndlela ezakwenza inkokheli kuhulumende ibone ukuqakatheka kokuyilungisisa leyo mithetho engumgoqo, kutsho uMaridadi.
Sesitshelile sazama lathi njengabantu abemisa abesikhangelele ukuthi imithetho le yephulwe njenge-IPA, sisamnika amacebo okuthi imoshini yakhe ehambise injani. Sesihlanganisa ukuthi sibuye ePhalamende sibaningi sizomsupporta imoshini le eqakatheke kakhulu.
Unobhala weZimbabwe Editors Forum, ZINEF, engomunye njalo wamalunga eboard aselesikhathi eside esebenzelana labemisa, uMnumzana Jabulo Ncube uvumelane laleli nyathelo elifunwa ukuthatha nguMaridadi.
Sesitshelile sazama lathi njengabantu abemisa abesikhangelele ukuthi imithetho le yephulwe njenge-IPA, sisamnika amacebo okuthi imoshini yakhe ehambise injani. Sesihlanganisa ukuthi sibuye ePhalamende sibaningi sizomsupporta imoshini le eqakatheke kakhulu.
Lanxa iningi likhala ngokuthi kunzima ukuthola lolo lwazi, kakhulukazi kungatsha zikahulumende labomanisipala ilizwe lonke olumelela uPhiwe uZulu, omunye weziphathamandla ezingene lomhlangano ovelele kumanisipala wakoBulawayo, unkosikazi Nosisa Mpofu, obona ngobudlelwano loZulu, uthi basebenza kuhle loZulu wakoBulawayo njalo zikhona indlela zokukhulumisana lokumtholisa lolo lwazi.
Esikuthandayo futhi ukuthi izakhamizi labo sebenanzelela ukuthi umlando kibo ukuthi becele information leyo, kumbe ngesikhiwa sithi bedemand information leyo, yibo okufana ukuthi bebuye besikhuthaze sonke isikhathi ukuthi lokhu siyakufuna, lokhu asikuzwisisi, ukuze lathi sibaphi information abayifunayo.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ukuba kumele iziphathamandla zikahulumende zehlukane lomkhuba wokube lokhe zifaka imigoqo lapho uZulu lentatheli izindaba bedinga ulwazi njengokumunyethwe isisekelo sombuso esithi kulilungelo lomuntu wonke. Lomhlangano wenziwe phansi kwendikimba ethi Access to Information in Zimbabwe, Right to Know, Key to Life, ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlangothi ezijiyeneyo okubalisa uhulumende, omanisipala kanye lenhlanganiso ezisebenza loZulu zizimele. Kuphawulwe njalo ugwalo olumumethe impumela yenhlolisiso ethe yenziwa ngabemisa Zimbabwe nyakenye phezu kwesimo kwezokwaneliswa kukaZulu lenhlanganiso ukuthola ulwazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.